abesifazana bemandebeleni bemukele ngemibono ehlukeneyo ukwengezwa kweminyaka ye proportional representation edalele parliamente abanye besithi kuhle ukuthi abanye bethi kumele kube lomthetho othi inani lokungamachumi ayisikhombisa kumele ube ngumthetho ohlala ukhona hatshi ocelwayo. Unkosikazi Mildred Sandi olwela amalungelo abesifazana uthi bayakubonyela kodwa kuqakathekile ukuba uhle ube ngumthetho opheleleyo.
Siyakubongela khonokho ukuthi i-proportional representation ye 66 isingezelelwe iminyaka engu 10. Siyafisa ukuthi iminyaka le ezayo kuzafika futhi 10 years. Sesibuya sicela futhi sibona ngathi kuqakathekile ukuthi kube la khona kuyani ukuthi omama ba recognize i 66 leziyana azibe yi permanent seats zabo mama.
Unkosikazi Harriet Nkomo uthi kuyajabulisa ukwengezelelwa kweminyaka ye proportional representation.
Isifiso sethu sithi ngakuthwashwa kuyaphumelela singathaba okunye okumangalisayo to find women abasebe baningi e parliament ngoba uma omama bengaba baningi into yezwakala singoba thina siyawuhlaba umkhosi ayimbijana.
Esinye isakhamusa kobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi bayawamukela loba nje bengaphiwa amathuba okukhuluma emihlanganweni eyakha isizwe.
Sakwamukela ukuzomama labo baphakanyisiwe ngendlela esifisa ngayo. Kodwa omama asiphiwanga ithuba lokukhuluma. Ukukhuluma obaba le yuthi kuphela omama asiphiwanga esiyithi esilobunzima obukhulu kakhulu.
Unkosikazi Thisa Nare uthi kuhle kodwa bakhangelele umbuso wezabelo ukuze wonke umuntu ongumama aphatheke hathi ihlekana.
Kumele kwenziwe i-devolution implementwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu ongumama from ama-regions wonke abe le access yokuyafika kuleyo ndawo kungathathwa abantu basuke esigabeni esisodwa.
Isisekelo sombuso esitsha esaba ngumthetho wesizwe ngomnyaka ka-2013 kusahluko 124B sasiphe amabandla aphatheka kukhetho ukuba ibandla lebandla lizaphiwa izihlalo phakathi kwezihlalo ezingamachumi ayisikhombisa kusiya ngokuthi bathole amavoti amangaki esigabeni okweminyaka elichumi okukhangelele ukuba kuphele ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kungaphumelela edale lo mongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa akuvume ngokusayina kube ngumthetho kutsho ukuthi i-proportional representation izaqhubeka njalo okweminyaka elichumi. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe ese-State House wobulawayo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kuzapha abesifazana ithuba lokuba baphatheke edale lephalamende okweminyaka elichumi bemele amabandla abo njalo ukhangelele ukuba idale likwamukele. Obona ngezemithetho edale lePollard umnumzana Lovemore Maduku laye utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba kukhona okunye abangavumelani lakho kubhili leli ngakho ke sebebhalele uhulumende ngabakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.